kakufanani ngicho. Ngoba ilizwe leli sibone ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona bezanupief. Ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza akufunayo angene eqenjini alifunayo elandela the right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli. Engathi ngesilungu bathi ngathi balama title deeds elizwe leli. Ngobana leli balothi ayi-CCC abafunda kulizwa ngalo ngitsho lisetshenziswa yilabo osongqondongqondo babo ukuthi khangelani eZimbabwe kumi kanje. Kodwa eqinisweni vele kabafuni, yikho besuka bechitha le mihlangano ye-CCC yokukhankasela lona ukhetho lolongumgqibelo. Yikho shaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje. Vele akulanto othiwa iyalinganiswa la, akula ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lomsekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisayo ikakhulu i-CCC. Labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni. Nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benze asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kaNtando kayiphikiswa abantu bawuqeda nxa bengasaku.
Sibonile njalo indodana kaMoyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, uRobert Junior Mugabe, esithi usekela ibandla leZANU-PF. Libone ngani kwenzakalani lapho?
Lo ujahe umntaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kahle sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla leZANU-PF. Kodwa ke phela ibandla leZANU-PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni. Iyakwenzela okunye iZANU-PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudingele la macala bayephanda la mangcwaba balethe lokunye okuningi. Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiyo mabizo abantu. Abantu abasela ndaba lokuthi uthi Mugabe, uthi Mnangagwa, uthi bani. Abantu into abangasayifuniyo yiyele into uthi ayiZANU-PF. Bangabuya bonke abantwana bezikhulu zeZANU bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona, kakuntshintshi lutho. URobert Junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini, bonakala egcekeni, usisekela ukwenzela ukuba na lokho elilakho kube izinto elizazigcina. Mina ngikho engakubona nje ngoba nxa uyise wafa ngalena indlela engasayifuni laleyo ZANU-PF, yena umfana lo utsho nxadilo lodwa ibandla alazi. Kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucatsha ngomunwe ukuthi hayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo. Kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni. Yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabanga la lokudlula kwayise emhlabeni? Kangikhole ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi uthwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila.